Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings amakomiti ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edale lephalamende labanye ade behambe labo besiya kutrip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edale lephalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris and inkulu. Into esingayisho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlane nalowo. Akula testing Chris eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapho siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities sihamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto, kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalelwe evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababekucontact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolo olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle Chris, mubi sibili. Siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha, siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge-last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi COVID le ingamemetheka esigabeni seGwanda. So ukwesaba kukhona, ukumemetheka kukhona. Silama quarantine centers amaningi akhangele abavela phandle nababethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yona ikhona, and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo, and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama-thermometer ama-temperatures, but akula le abayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwane kumbe kawulagciwane. Khona oku kusifake engozini, ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngeqiniso abantu abalo mkhuhlane bangaki njalo ngobani. Kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hhayi, sisesikhathini esibi njengeZimbabwe, sisesikhathini esinzima njengemati South, ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela emnyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.